Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwachiundura ndofunga vakashandisa zvakare nyaya yemasabu. Ndoyo yandainyanyisa kuziva.
Enkwaziyo mina ikusetshenziswa kwabosobhuku ngiyazi ukuba yibo abasetshenziswa kukhetho lwakochiundura lokho kunye hatshi
unkosikazi Joyce Mujuru owake waba ngumsekeli kamongameli usole abekhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho ezek okungokwakuqala selokho waxotshwa kuZANU-PF
I-Uber ingene nge-technology nangamafoni wethu siyakwazi ukuyibiza isilandela phesikhona. Bona bama endaweni eyodwa njalo indawo abama kuzo zinobugebengu isikhathi esiningi. So abantu ba-prefer i-Uber ngenxa yokuthi iba safe empilweni zabo.
Sekuqhamuke impi phakathi kwabachayeli bama-meter taxi labenza umsebenzi ofanayo besebenzisa ulwazi lwangensuku lezi olukamakhalekhukhwini i-Uber le-Taxify. Umncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wesayensi ngokulingisa imitshina engancedisa kule imisebenzi we-First Global Challenge oqhubekela phambili khonapha eWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unkosikazi Joyce Mujuru owake waba ngumsekeli kamongameli osekhokhela ibandla eliphikisayo ele-National People's Party usesole okwakuqala selokhu waxotshwa kubandla leZANU-PF abekhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngokungaqhubi kuhle umsebenzi wokhetho lwama-by-election kochiwundura enkabazwe. UMavis Gama usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Umjuru utsho lokhu emhlanganweni nentatheli zindaba ngemva kokulobelana phansi isivumelwano sokusebenzelana labebandla le-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, DARE, elikhokhelwa ngumnumzana Gilbert Zikiti, emkhosini owenzelwe emahofisini ebandla lakhe e-Avondale eHarare.
Kwachiundura ndofunga vakashandisa zvakare nyaya yemasabhuku. Ndoyo yandainyanyisa kuziva.
Enkwaziyo mina ikusetshenziswa kwabosobhuku ngiyazi ukuba yibo abasetshenziswa kukhetho lwakochiundura lokho kunye hatshi okungethusa ebengingazi ngakho lami ngokuveze kulolu khetho ukuba isithupha sinye sinikezwa abantu abaningi kwehlukane inombolo kuphela. Lokhu kusibonisa obala ukuthi bakhona abahlezi besetshenziswa ukwenza lobu buqili sonke lesi sikhathi. Ngileqiniso lokuba lalabo abahlezi besithi ukhetho luqhutshwa ngendlela balamahloni bangabi lamahloni ukutsho iqiniso lokuba akukho lokho, batshele uzulu iqiniso ukuba labo babengazi ukuba kunga leyo ndlela.
Umsekeli kanobhala jikelele ebandleni leDARE umnumzana Edmond Gonde uthi bona kasibamangalisi lesi sehlakalo.
Siyabona ukuthi sekuqalisa ukuphumela egcekeni imisebenzi yeZANU-PF ebisenzakala eminyakeni yonke le edlulileyo kungakhanyi, kodwa kathesi-ke sekuyisikhathi lapho sekuphumela egcekeni ukuthi ibandla leZANU-PF okuyikho kuyenza ukuthi liyale lisemandleni. So sithemba ukuthi abantu bezimbabwe labo bayakubona lokhu okwenzakalayo. Izeka siyithembi njalo vele besivele singayithembi esikhathini sonke sidlulileyo, but siyathaba ukuthi abantu bezimbabwe labo sebezabona ngoba lokho okuphumayo kule evidence.
Kwasekelwa ngobona ngezokuhanjiswa kwenhlelo ebandleni lakhe umnumzana Potifar Kurima.
Angithabanga nicho nemsebenzi wayenzeka khonapha eChundura. Umuntu wonke uyakhala phezulu phemsebenzi wayenze khala khonapha eChundura. IZEC ayisebenzanga.
Ubuqili bezanu-PF kulolu khetho isebenzisa iCommission yeZEC buvunjululwe ngabenhlanganiso ye-Election Resource Center, ERC, ngesikhathi behlola ukuqhutshwa kwalolu khetho lokuchiwundura ngempela sonto edluleyo. Abenhlanganiso lezi baveze ukuba amagama abantu phose inkulungwane yababhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ebhaliswe kanenginengi. Ngeviki ephelileyo abasakhulayo be-MDCT batshengisele eHarare befuna yenziwe ngokushesha inguquko kundlela abezeki abaqhuba ngayo ukhetho okubalisa ukubhalisa abantu kakutsha ukuchiya umsebenzi kamgcini sihlalo wezeki uJustice Rita Makarau kanye lokuba kungaqakathekiswa ubufakazi balapho umuntu ehlala khona nxa sebuyiwabhalisa amagama kugwalo loluhlu lwabale mvumo yokuvota. Kuqakathekiswe izithupha eziveza ukuthi umuntu ngempela isizalwane seZimbabwe ngoba iningi lingela zindlu bengamaloja. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Sekuqhamuke impi phakathi kwabachayeli bamamita taxi labenza umsebenzi ofanayo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku kumakhala ekhukhwini i-app Uber le-Taxify, okuyimisebenzi eyenziwa liningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. UBenedict Nhlapho uxoxe labeZimbabwe abenza lumsebenzi ngalo umbango wezihambi ngemva kokuba omunye umchayeli we-Uber etshiselwe emoteni yakhe wayafela esibhedlela.
Impi phakathi kwamamita taxi labachayeli be-Uber le-Taxify isitshiye iningi labeZimbabwe abaziphilisa ngokutshayela lezi mota besesaba okumandisayo. Abamamita taxi abatholakala ikakhulu endaweni zokudlela emabhawa lezinye ezilabantu abaningi belindele isihambi bethesa abe Uber le-Taxify umlando wokubathathela umsebenzi. Esinye sizalwane seZimbabwe ongumnini we-MetaTax eJohannesburg umnumzana Freeman Gwenya uthi impi eseqhamukile angeke iphele abe Uber laba bengayekanga ukwenza lo umsebenzi.
Akusaze kusize ukuthi siye kukulwa ngoba sizophila njani thina. Sizobhatala ngani amarenti? Abantu bethu sobaphani ngoba abantu abasagibeli izimoto zethu. Sebegibela yini Uber lo? Thina abantu bethu sibafida ngani ngoku esiphila ngakho kulokunye. So ungelo kuye siphila ngakho sithembele ukusebenza maya sasela umsebenzi sasebenza lutho uUber ngiyasebenza nathi senjayeke sivume nje ukuphucula umsebenzi kanjalo.
IUber okuyinkampani esemazweni amaningi isebenzisa ulwazi lwakulezi nsuku ukudinga abafuna ukugada imota lezi. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathenga imota zabo basebeqala ukuthwala abantu phansi kweUber. Yona ke ilohlelo lobulenjini beinternet obenza oyidingayo ayithole khona kuinternet imlande iloba kuphi lapho akukhona. Kanti ke ngemali ephansi kwedlula abamamita taxi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Ndlovu uthi angeke avume ukuthuselwa ngamanye amadoda ngoba wachitha imali eningi ethenga imota ukuze aselele imuli yakhe ngokuthwala abantu phansi kohlelo lwe-Taxify layo esebenzisa uhlelo lwe-internet.
Balwisa umuntu orongo bengamele ngabe bashaya thina ngoba umuntu owenza leyo nto u-Taxify okanye ngithi u-Uber bekuyibona abantu ofuna ngabe baya kubo bayoshaya bona bangashaya thina ngoba thina nathi sifuna isinkwa ngeke uhlale ekhaya uhlala abantwana belambile ubabhekile imoto ikhona nabo ukuthi bavuye bayoma emgwaqweni bafuna imali nathi into esifuna yimali.
Osekusesabisa ukuthi sekulezi hlakalo eziningi zokudubulana phakathi kwabachayeli ezokuchayana kanye lokubulawa kwamafastela ezimota osekuchiye labeZimbabwe abasebenzisa lezi mota sebesesaba ukuzigada. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mchasiseli kwaza uthi umlando ukibo abamamita taxi ukuthi babone ukuthi izikhathi ziguqukile labo sekufanele baguqule indlela abasebenza ngayo.
I-Uber ingene nge-technology nangamafoni wethu siyakwazi ukuyibiza isilande lapho esikhona. Bona bama endaweni eyodwa njalo indawo abama kuzo zinobugebengu isikhathi esiningi. So abantu baprefer i-Uber ngenxa yokuthi iba safe empilweni zabo.
Umnumzana Ndlovu uthi ukusebenzisa udlakela ngeke kubasize abamamita taxi kodwa inguquko yiyo edingekayo.
Okwenza abalwe ukuthi they don't have enough funds but kungabantu abanokuhlakanipha ngabe balanda u-Taxify bathi lalela njengoba wena usuthethe umsebenzi wethu sinikeze izimoto sizoba nendlela ukuthi thina sikubhadale nabo bangene basebenze ngoba imali esenza ku-Taxify iningi ukudlula imali mangabe uhlele emgwaqweni uzolinda umuntu yedwa.
Kusenjalo uhulumende uselungenele lolu daba ngokuqala inkulumo zokukhumisana umlota phakathi kwamacele omabili. eminyakeni edluleyo kuke kwaqhamuka impi yemichova kwele South Africa kwafa abantu abaningi kakhulu. Malestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Kuhlelo lwe The Connection namuhla sixoxa leqembu elimela iZimbabwe kumncintiswano weFirst Global Challenge oqhutshelwa eWashington DC ngenjongo yokukhuthaza abafundi bezikolo zesecondary ukuthi baqhube izifundo zescience, itechnology, engineering le mathematics kumbe iSTEM. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 o'clock kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065. Kulive talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngomncintiswano weFirst Global Challenge owenzelwa ngapha eWashington DC kulabantwana beZimbabwe abenza kahle kumncintiswano lo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba okele Turkey lamhlanje unqume ukuba kumele babotshwe abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisithupha abagoqela umqondisi weAmnesty International kwele Turkey besetheswa icala lokuncedisa iqembu labalwa becatshwa abalwisana lohulumende weTurkey. Minyaka yonke izizalane zeSouth Africa zithakazelela ilanga lokuzalwa kukaMnumzana Nelson Mandela elikamhlaka 18 Ntulikazi. Zimnika inhlonipho yokukhokhela empini yokulwisana lombuso wabancindezeli owawukhona okwakhokhelela ukuthi lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ibike leli langa ukuba linanzwe emhlabeni jikelele. Lanxa isilinganiso sokugugudeka komnotho inflation sesehlile ngesilinganiso sokuphose nganxele kokukodwa iz 0.43% inhlanganiso ebona ngelungelo labathengi eConsumer Council of Zimbabwe ithi lokhu akutsho ukuthi sokulobubelo kwezomnotho. Umgcini sihlalo walinhlanganiso esigabeni semaNdebeleni uMnumzana Comfort Muchekeza uthi uZulu elokhu ethwele nzima intengo yempahla ezitolo iqansa mihla ngemihla.
Kubathengi nxa i-inflation iyehlile abathengi isikhathi esiningi abakhangeleli i-statistics yokuthi on the paper into zinjani, bakhangela i-actual buying ukuthi nxa sebengena esitolo nxa inflation yehlile bakhangelela lawo ukuthi kube lomehluko kuntengo yezinto.
Kodwa khona nxa sikhangele lezinsuku lokhwana ukuthiwa ibhasikiti yemuli imi njani?
Ibhasikiti yemuli sijayele ukusebenza ngefamily of six. Khathesi wa-finalize ngeka-July, since wa-mid-July asikayiyenzi, but nxa sibhesa ngeka-June it's around $500 iyabe plus or minus rounding that figure.
Kodwa nxa sikhangele bona abantu abaningi bayenelisa yini basket leli?
Ya abantu abaningi abayenelisi ibasket leyi in terms of ama actual savings abo lama salaries abo. Abantu they are still living below poverty datum line abantu abaningi.
Ungathini kubathengi ngesikhathi lesi kulokudubeka okunjelizwe?
Kubathengi into sivelela kubathengi kakhulu ukuthi nxa bethenga babathengi ngenanzelelo bakhangelisise izinto bathengayo then nxa sebethengile indlela abaspenda ngayo uyabona Chris zikhona ezinye imuli ukuthi even behlupheka kangaka but every day bayalahla isitwala indlela abapheka ngayo baze bapheka isitwala esidlula esifana ukuthi sidliwe oro bapheka isitwala singahambelani lesitshebo sakhona abantwana begcina bengasuthanga belahla isitwala so abathengisi ayisho bathi nxa bethenga into besebenzisa into yonke bakhangelela ukuthi abasebenzise into bagcine becita into zonke kungcono zihambelane ninike just i-example yesitwala but izinto eziningi ekuthi abathengi the times bayalahla imali zabo ukhangela like ishezesa abathengi bayakwazi bayathenga amagesi but uyathola abanye belayitha istove the whole day singacitshwa into yamanzi bayabhadala uthola abantu bayavula ise the gas iplate one uthi afake amanzi edishini uyayenza ukuvula itepu amanzi ephuma alahleka amaningi so izo ezinye izinto ezincane sazama kukhuthaza abathengi ukuthi whilest imali sesiyisuzayo ilutshwane kungcono sibe le ndlela enhle ukuthi sizame ukuyidonsa leyana ikhave imonth yonke ibhajethi yethu should cover imonth with the little we have sistretche ngendlela yokuthi izasifikisa ku-next pay day lokhu kuyayenzwa through ama-spending patterns abo
unkuthazo bani ongayipha uzulu nxa sikhangele ukusilela kwemali emabhanga lapha kuyini abangakwenza
amabhanga yeqiniso imali ayitholakali and izulu isikhathi esiningi bachitha ama-hours amaningi becure kubhenki inkuthazo ngilayo yisikhathesi abantu sokule ndlela ezisetshenziswa ezinye umuntu engabambanga imali ama-bank transfers ama-ecocash lawo i-mobile money transfers ama-swipe machine konke lo indlela izulu lisebenzise indlela zonke lezi at the same time sifuna uku-advisa ama-responsible authorities ukuthi abantu walisi nxa sebesebenzisa indlela lezi labo yehlise intengo what you call ama service charges okusebenzisa ama transfers lezinye into zonke lezi.
Alo ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza umgcini sihlalo wenhlanganiso ye Consumer Council of Zimbabwe esigabeni semandebeleni bexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wolwazi lwesayensi ngokulungisa imitshina yama-robot engancedisa kule imisebenzi we-First Global Challenge oqhubekela phambili khonapha esigodlweni seMelika eWashington DC. Lo mncintiswano ungenwa ngabasakhulayo abadabuka emazweni womhlaba wonke jikelele. EleZimbabwe lalo limelwe liqula labasakhulayo abenza izifundo ze-secondary abavela ezikolweni ezijiyeneyo. Emncintiswaneni wayizolo abasakhulayo laba abayisitshiyagalombili benze kakuhle lapho bencintisana labavela kwele Slovenia le St. Kitts and Nevis banqoba emdlalweni wabo wakuqala. Intatheli zindaba eStudio 7 uMike Hobe uye lapho uqutshelwa khona lumncintiswano khonapha eWashington DC. Siyakwamukela Mike kuhlelo kuyini okwenzakalayo khona ngapho okubonileyo lamhlanje.
Ngiyabonga Christopher ngiyabonga. La ngise Washington DC kulomncintiswano ngibone angitholanga ithuba lokufika la ekuseni kodwa babe lo mncintiswano bedala lele Melika and ngempela abeZimbabwe banqobile okwamanje basadlala lelinye lizwe angitholanga ithuba lokubona ukuthi yilize liphi kodwa lapho ngiphuma ngibona babe nqoba ngempela.
Ye kodwa wena nxa ukhangele imitshina yona leyi yama-robot ebukiswayo khonapho yenza imincintisano yakhona leyi uyibona njani nxa ukhangele vele ezimbabwe?
Sorry, angizwanga, ngicela ukuphinde.
Imitshina yona yakhona yena le eyenza imincintisano yama-robot uyibone njani kakhulu evela ezimbabwe?
Yazi ngibone enhle ngempela ezimbabwe bekhuluma nalo okhokhela ilwandla lethu. Wangichasisela kahle ukuthi ele Zimbabwe likhangelele ukuthi lizathuthukisa laba abangatholi ithuba lokuthola amanzi esingathi clean water abasemaphandleni. So ngempela kodwa ngani ngoba bayanqoba lo mshina ngempela uyasebenza.
Nxa usithi bayanqoba baphumelele okunganani ngoba sike seza ukuthi abe-Afghanistan yibo abakhanya belokhu bekhokhela sebekusibanga siphi abeZimbabwe?
Kodwa Chris, uma sengisithi bayanqoba ngempela angithi ekutheni they beat abe-Melika, angithi i-Melika yiyo ekhangelela ukuthi hhayi yiyo ezonqoba ikakhulukazi uma sesixoxisayo ngeze-technology. Thina abeZimbabwe sibanqobile ngempela.
Abe-Melika banqotshiwe ngabeZimbabwe?
Yebo, ekutheni.
Oh, manje umncintisano nalo usukusibanga siphi? Kuyini osokuzayenzakala kathesi?
Sokusele umdlalo oyi-1 ngibona ngale abeZimbabwe sebeyaphuma manje ngathi angatholi ithuba lokukhuluma lokukhokhela wakhona kodwa ngibona bajabalile ngempela kungathi hhayi I think ukuthi banqobile ngempela.
Nxa kuyikuthi banqobile kathesi okwemini kutsho ukuthi bayabe benqobe umdlalo wonke yini kumbe kuyabe kukhona okunye abanye abanqobe okunye?
Hhathi sekusele umdlalo oyi-1 kodwa bakanqoba kulo mdlalo ungathi singathi they've won i-competition yangikhona. Bengikhuluma nalo mkhokeli ngambuza ngathi if you guys win i-competition yangikhona lizathola imklomelo enjani. Wangichasisela ukuthi the ultimate singathi i-trophy yangikhona ukuthi laba abafundayo bazathola ama-scholarship ukuthi baze la kwele Melika bayefunda.
Ye manje nxa wena ukhangele kodwa bakhanya bazanqoba yini nxa ukhangele bona imitshina ukuthi bayiphatha njani labeMelika labamanye amazwe?
Hayi, wothi ngiyakuqambela amanga bhuti kunzima ukuthi ngikhulume kanjalo kodwa ngilethemba ukuthi hayi bazanqoba ngoba umtshina wabo uyasebenza ngempela. Ngibona ekuseni lapho ngifika babephatha uyazi abalaleli bazathola ithuba bangahamba kukhathi lethele Facebook bazabona ukuthi umtshina wakhona usebenza kanjani kodwa it was working perfectly.
Hayi, kuyezwakala Mike ube lelanga elihle. Sizwa kuthiwa bayeza lapha e-studio.
Yebo, abayi-4 bayeza e-studio bazangena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo Always a Connection ku-Live Talk.
Hayi, silethemba abalaleli lababukeli bazathiya indlebe lamehlo bekhangele ukudla kwamehlo. Siyabatshayela ihlombe abantwana beZimbabwe. Sibongile kakhulu Mike.
Hayi, ngiyabonga.
Okwamanje ke kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ngomnyaka ka-2014 amalwecaja abizwa ngokuthi ISIS athatha ngodlakela idolobho leMosul kwele-Iraq. Mhlaka-10 ngoNtulikazi, umongameli we-Iraq umnumzana Haidi al-Abadi ubike ukuthi amabutho elizwe lakhe asenqobe amalwecaja la abisela idolobho leli ezandleni zikaZulu. Impile ithethe inyanga ezisitshiyagalolunye. Impile ibinzima okumangalisayo ikakhulu ebantwini ababesetshenziswa ngamalwecaja la ukuzivikela. Abaningi ababulawa ngamalwecaja la yilabo ababezama ukubaleka eMosul. Umnumzana Rex Tillerson omele uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uthe amalwecaja la abulele abantu abaningi esebona ukuthi asesehlulwa. Uthe amalwecaja e-ISIS ayesebenzisa izikolo, izibhedlela, izindlu zokukhonzela ukwenza omaqhuphulwa lamanye amabhomba. Uphinde wathi amalwecaja la adiliza indlu yokholo lwesimuslim elodumo ebuzwa ngokuthi i-Al-Nur Mosque le-Al-Khatba Minaret asebona ukuthi asenqotshwa. uthi lasona unqome okwenziwe libutho le-Iraq le-Kurdish Peshmerga ngokwehlula amalwecatshala ukhalele imuli ezalahlekelwa izihlobo labangane. Uthe ukwehlula abantu laba abalomoya omubi kuveza ukuthi asethwele nzima amalwecatshala. Ugcizelele esithi kuyenzakala ukuthi amalwecatsha anje ayehlulwe nxa amazwe amaningi esebenza ndawonye. UTillerson uphinde wathi umongameli Donald Trump labantu beMelika bajayela ihlombe umnumzana Abadi obekhokhela ukulwisana le-ISIS eMosul. Uthe sesifikile isikhathi sokuthi kwakhiwe idolobho leli labhidlika okumangalisayo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Okwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe linqotshwe ngama wickets amane ngele Sri Lanka emdlalweni we-test ye-cricket ofikwe emaphethelweni lamhlanje khonale eSri Lanka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leSri Lanka liphindisele ukunqotshwa nge-3-2 elikwenziwe ngeleZimbabwe kumidlalo yohlobo le-One Day International elandelwe yilo wodwa ofike emaphethelweni namhlanje. Kuhlandla lakuqala elomdlalo, iqembu leZimbabwe litshaya amaranzi angu-356 kwathi kwelesibili litshaya amaranzi angu-377 kwathi eleSri Lanka kuhlandla lakuqala lithole amaranzi angu-346 kwathi kwelesibili litshaya amaranzi angu-391 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer utshele inhlanganiso kamabona kude yeSuperSport ukuba baziqhenya ngendlela abadlale ngayo loba nje benqotshiwe.
Disappointing, but you know, credit to Sri Lanka.
Khona kuyadanisa kodwa kumele sitshayele ihlombe iqembu leSri Lanka ngokwenelisa ukufikisa amaruns angu-308. Lathi sizithole sisesimeni esingekho lula kodwa senelise ukuba sidlale kuze kufike usuku lokugcina lomdlalo. Kumele siziqhenye ngakho lokho.
Ukunqotshwa kweqembu le-cricket kulandela ukunqotshwa kwamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye lasemdlalweni we-rugby ngempela viki yedluleyo. Iqembu lenguqu linqotshwe nge-1 kanye kuhlandla lakuqala elomdlalo wokudinga amaqembu aza kuyadlala komncintiswano we-CHAN ngomnyaka ozayo. Kodwa iqembu leZimbabwe lilethuba lokuguqula lesi simo njengoba ihlandla lesibili elomdlalo lizadlalwa ngempela viki yezayo esigodlweni iHarare. Iqembu le-rugby lona linqotshwe emdlalweni we-Africa Cup yona iqhubekela phambili kulimpela viki lapho iqembu leZimbabwe Sables elizadlala khona leKenya enkundleni ye-Hartsfield ngomgqibelo. UTheo Will olilunga lequla eliqhuba amalungiselelo alomdlalo ukhuthaze uZulu ukuba abuyazosekela iqembu lesizwe njalo bengalahle ithemba ngoba leli qembu ladliwa ngeleNamibia.
Vele njoba i-sports yenzakala ukuthi there must always be odliwayo lo owinayo. It's unfortunate ukuthi i-team yethu ayizange iwine, kodwa i-decision yangkhona we feel ukuthi ungaba yi-controversial, kodwa hayi asiso sikhathi sokuthi sikhulume ngakho. Into esijwe ukuthi wonke abantu abakhona buyani izosupport iZimbabwe, buyani izosupport iSables, buyani sizofila up iHartsfield.
Ngokwakuqala kusukela ngomnyaka ka-2011 ukuba iqembu lesizwe lidlalele enkundleni iHartsfield, njalo inhlanganiso yeZimbabwe Rugby Union izaqhuba inhlelo zokukhuthaza abalandeli bomdlalo ukuba babuye ngobuningi babo kusukela ngolwesine ntambama. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Okwakuqala selokhu waqotshwa kuZanu PF unkosikazi Joyce Mujuru owake waba umsekeli kamongameli usole abekhomishini ebona ngokugqutshwa kokhetho eyezek. Sekuqhamuke impi phakathi kwabachayeli bamamita taxi labenza umsebenzi ofanayo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku olukwamakhala ekhukhwini ama-app e-Uber le-Taxify. Umncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wolwazi lwesayensi ngokulingisa imitshina yamarobhothi engancedisa kule imisebenzi we-First Global Challenge uqhubekele phambili ngapha eWashington DC. Silugqiba ke lamhlanje uhlelo lwethu, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.